ukuthi ama industries amaningi bayebe sokumele basebenzise igizel so ukhwela intengo. So uzaphazamisa umnotho ngoba xa ungena amagezi uzenza ukuthi abantu especially abe industry baqalise usebenzisa igizel. Njalo siyakwazi ukuthi nxa sisifo intengo iyakhwela eZimbabwe.
Uhulumende Simuzwa ekhuthaza amankampani embama nje ukuthi lawo azilungisele amandla kagetsi kungaphathisa nalokho.
Inkuthazo ezidinga lezo njalo ama-projects awokuthi kube lamagetsi endaweni especially ezinjengalezo uthatha isikhathi ngenxenye kusukela u-2 ngenxenye usiya u-3, 4, 5 years. Ukuthi iprojekthi yamagezi ibe khona.
Uhulumende yikuyini obekumele akwenze kungakabi loduko olunje?
Kumele uhulumende akhangele ukuthi abone ukuthi ama-supplies amagezi especially nxa sikhangele amadamu nokunye bekuzasithatha ukuthi usize ngabo. Owesibili uhulumende kumele aplane inhlelo ezingenza ukuthi ama-projects amagetsi abe khona for the next 3 or 5 years. Ufina siyakwazi ukuthi eZimbabwe ilanga likhona nxa kuyukuthi singazamisola ungasinceda sibili. So uhulumende aloba ezama ukuthi akhuthaze abantu ukuthi basebenzise isola njalo anikeze ama-rebates uma-companies afuna ukuthi abuyise isola eZimbabwe.